Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sihlangana kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 16 kuNhlangula 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathini abangamachumi phose amane ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF. Bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi alizihluphi ngosephumile kulo umnumzana Morgan Komichi, yena othi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Usuku olwabekwa inkantolo ukuthi idale lephalamende libe selihluze ukudula kwemali ebhadalwa ngabancintisa kukhetho lunamuhla. Kepha akukhanyi ukuthi sokuyikuphela kwalo na kumbe. Hatshi, njengoba ikomiti yephalamende isithi akumelanga yehliswe limali. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathini abangamachumi phose amane 38 ababotshwe ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bazaqeda impela viki yesibili bevalelwe esitokisini ngemva kokuba umantshi othetha icala labo ethe uza kwethula isinqumo phezu kwesicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail ngomvulo. Abasolwa babikwa begoqela abasekeli bebandla le-TRCC, abantwana besikolo kanye labantu nje makhaza. Abantu laba betheswa icala lokudiliza iofisi yeZANU PF kanye lezindlu zabanikazi kudlame olubikwa luqhamuke ngeviki edluleyo. Amagqwetha abo awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi bamsulwa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi kalizihluphi ngobe yisiphathamandla salo umnumzana Morgan Komichi, yena owazise ukuthi usebumbe ibandla lakhe elibizwa ngokuthi United MDC. Lanxa uKomichi etshele intathelizindaba kuthange ngenyathelo leli izolo utshele iStudio 7 ukuthi leli kayisilo bandla elitsha. Uthe okutsha kuphela ikuthi usexotshe uMonzora kuMDC wathatha yena ubuholi baleli bandla ngoba esithi uMonzora udla leZANU PF. Sixoxele umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDC kaMonzora.
Yebo kambe, simbonile ubaba uMorgan Komichi owayengusosihlalo webandla lethu esipha i-press conference ukuthi sebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-United Movement for Democratic Change. Hayi, simfesela inhlanhla kulokho akwenzayo njengomuntu osephume ebandleni ngoba uyakwazi mhlophe ukuthi lokhana akwenzileyo angeke akwenze asale elilunga le-Movement for Democratic Change. Ubaba uKomichi nguye owayengusosihlalo ku-Congress yethu yona le e-ordinary eyalonyaka. Nguye owayenza konke, wayethula impumela zalokho okwenzakalayo. Even kuma-nomination kusiyiwa ku-Congress, nguye owayebamba ama-nomination wonke kulandelwa indlela eyayivunyelwe nokulandelwa i-constitution. So umuntu oyedwa ngeke asuke abe sesithi uyasola ubukhokheli thizeni bebandla ehluleke ukuthi akwenze lokho ebandleni emhlanganweni. Ubeselesikhathi babuKomichi engabuyi kumhlangano ye-standing committee ubesele isikhathi nje engahlangani likwile lebandla lonke wesokutshengisa nje ukuthi ngumuntu obevelesele ingqondo yokuthi athuthe abalaleli bangananzelela ukuthi ube nje lengqondo yokuthi aqale ahlale kuze kufike isikhathi sokuthi angakhipheki eParliament abeseqala ke ukugila lemkhuba yakhe esegilile kodwa akulanto esingayitsho ngaphandle kokuthi abantu vele bayaphuma emabandleni amakhulu afana leMDC baye ngaphandle bayezivonela ukuthi kubumba ibandla lokukhokhela abantu kunzima okunganani akusoze kumangala sembayembaye simbona sephendukile ebandleni leMDC esefuna ukuba lilunga njalo.
Unkomithi ukhala ngobukhokheli bukaMonzora uthi akulalutho Dube. Sesike sezwa abanye njalo abafana laboMzuri labo bekhala ngokufanayo. Bengaba bemsukela yini ubaba uMonzora lapha kumbe uyasilela ebukhokheleni lapha?
Yebo kambe uyakhala ngobukhokheli bukaPresident Monzora. Isintu sithi akukobolingela sici. Alokho kusho ukuthi noma ngubani la ikomiti nxa umuntu engafuna nje angasuka akhale ngaye langalokhu ya noma ngubani noma ngupho umkhokheli kuzana kuCCC nxa umuntu engafuna nje ukuthi adinga ukukhala ngaye angakhala ngaye kodwa okuqotho okumele abantu babekwazi ukuthi ibandla le Movement for Democratic Change lilendlela elivula ngazo indlebe ekutheni abantu bakhulume zonke izinsolo zalo bekumele ekutshilo lokho engakaphuma ebandleni engekho ku press conference sizwe ukuthi ukhala ngani manje khonoko akukhulumileyo lathi besukuzwe okokuqala okutshengisela ukuthi inhloso yokuyakhala kubona izindaba eqansuqa intaba esiyakhala ephezulu khona le ibingasiyo yokulungisisa bekuyindlela nje ukuthi umuntu achiye thela inhlabathi sizananzele ukuthi ukomichi wazama ukuthi abe ngumkhokheli ku-Extraordinary Congress kwehlula bazama ukwenza enye press conference belabo mamkhuphela bomzuri ukuthi sebetshintsha impumela zabantu kwehlula waphenduka wazama waswela ukuthi anominate ku-Ordinary Congress kunguye owaye ngusosihlalo ekhangelelo lolo hlelo so yinhliziyo nje ebuhlungu entethe esizikhipha inyawo asingeke sikusole kangako ngoba muntu lo muntu ulendlela thizeni ayenza ngayo izinto nxa esizwa ubuhlungu ngalokho ayehluleke ukuthi abekwazi kodwa kuyatshengisela ukuthi ngomva kweminyaka engangako baba ukomichi bengakafundi ukuthi idemokhrasi isebenza njani ayisebenzi ngokuthi wena ufunani kuya ngokuthi abaningi ebandleni bafunani.
UMonzora uzancintisa yini kukhetho lukamongameli tu?
Yebo siyalungiselela kabanzi ukuthi baba umongameli uDouglas Monzora abe kukhetho lwepresident lona lolo luka-2023 uzabe ekhona ngumuntu oseyenzile wonke ipaperwork osemelele nje ilanga le-nomination day. So ubaba uMonzora uyabe yi-presidential candidate emele ibandla lethu le-MDC.
Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Namuhla lusuku lokugcina olwabekwa yinkantolo yeConstitutional Court ukuthi idale lePhalamende libe selikhulumisene ngodaba lokudula kwemali emele ibhadalwe ngabafuna ukuncintisa kukhetho oluzayo. Laphuma njalo lesinqumo sokuthi iyehliswa na limali. Ikomiti yePhalamende ebona ngezemithetho yona elamalunga ambalwa nje ihlafune lolu daba phakathi kweviki yanquma ukuthi kayisoze yehliswe limali okuyinto ecunule abamabandla athiyeneyo agoqela abe-Triple C labezanu-PF. Akucaci ukuthi Constitutional Court izasamukela na isinqumo sekomiti le kumbe hatshi. Okweze lolu daba emthethwandaba esithi iZimbabwe Electoral Commission kumele yehlise limali. Umnumzana Divine Mhambi Wobe ohola ibandla le-Nationalist Alliance Party uthi usacabanga ukuthi bathathe manyathelo bani njengoba ikomiti yePhalamende bona ngezemithetho iyalile ukuthi yehliswe limali. Phansi komthetho abancintisa kukhetho lukamongameli kumele babhadale inkulungwane zamadola aseMelika ezingamachumi amabili i-$20,000 kuthi abancintisa kukhetho lwamalunga ePhalamende bona babhadala inkulungwane eyodwa i-$1,000. amabandla ezombusazwe amanengi athi akalayo limali. Abancintisa kukhetho lamakhansila bona kababhadali lutho. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo meli weBinga North edale lePhalamende olilunga leTRIPC umnumzana Prince Dube kuSwanda endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga leZanu PF. USwanda usungula lingxoxo.
Abantu abayibo abasibuthwayo khathesi ibandla leZanu PF ngabantu labanaba betshengisa amandla awokuba ngababusi bewasebenzisa ngendlela futhi engayisiyo. Kusobala ukuthi into abayidingayo bona ukuyenza ikuthi abantu bonke asebengabayanga and abantu bonke asebengabayanga Dube ubuyanga babo budalwe yona le iZanu PF. Khathesi nxa sikhuluma nje amasosha, amatitsha, amapolisa, o-civil servant, the majority of them bahola maybe $10 kumbe imali eyaphansi. So bese besuka ke bethi yithi esiligelayo lina salenza libe ngabayanga alisavunyelwa ukuthi lisichallenge phakathi kombuso. So kufuze sibe lokhu sibusa njalo silidlela. So siyalifakela imali okuthiwa yi-1,000 ukuthi ube ngu-MP. Siyalifakela imali okuthiwa yi-20,000 ukuthi ube ngu-president. Osokusitsho ukuthi abangabayanga basavunyelwa kuleli lizwe ukuthi becontest-e izikhundla bebuse ilizwe belibuse ngendlela engcono. And then lokho kuhambelana nesekelo sombuso u-Section 67 we-constitution yaseZimbabwe.
Ye, mana khonapho-ke ungakayikhatshana sibisa uba uGawule. Gawule yazivela lapho uyakhuluma uSibanda. Ngena khonapho.
Ngithanda ukuthi ngithi mina sikhulumeni ngama-fees analawo i-nomination fees esikhulunywa ngazo. Sise sikhuluma ngokuthi kade vele khona okumele kwenziwe kuyini. Kumele kulandelwe indlela yaleyana ukuthi ama-fees la amele alawulwe ngobani. Ukuthi kube ngobani abathi akube le mali engaka ebhadalwayo and so on and so forth. But into eyinanzelelayo ukuthi hayi yona imali le yena. Singakhuluma okuningi ukuthi hayi abantu abandile izweni kuleyo ngobani la siyasikhuluma i-politics lezinga lamsebenzi. I-politics lezi asikhulumeni ngeqiniso ukuthi imali le enkulu kakhulu. Abantu ke iyabakhama abafuna ukuncintisa. Okuncintisa lokho akumelanga kube ngokwabantu abanothileyo kuphela abalezimali. Kumele kube ngokwabantu bonke itshela abayanga abamele bencintise beyenelise ukuthi bancintise. Kube ngumlandi wakhulumende ukugcwalisa indleko zalabo abafuna ukuncintisa ngoba kuyimali yama-taxpayers kumele isebenze emsebenzini nalelo. Kuliqiniso ukuthi abantu babe befuna ukuzikhethela abantu babo wenze lolutho mba olalutho kodwa nabantu befuna ukukhetha bayakukhetha. So akube akumela lokuze le mali ivalele abantu ukuthi bame bancintise khonokhona akwakulunganga lokho. Kodwa ukuthi sibale ukuthi le imali ayizame ukuyenze short enjeba yathini ivalele abantu lana. Hayi asikhulumeni ngemali ephezulu kufana lomtengo ephezulu yalezi nsuku engeneliswa ngabantu. Intengo iphezulu imali yemthelo leyo ukungena kuncintisaneni iphezulu yona.
Ye, wathi singeliseke ubaba Sibanda. Sibanda uyakhuluma lapho Gawule.
Yikho ngishilo ekuqaliseni ukuthi ubhuru wami kanti velene ulandani emsakazweni ngoba ngale ngumzukulu ngabamtsheli okwenzakalayo okuningi. UGawule uyakubona okubonwa ngabaningi ngoba kayisiye walaphana. Izolo edale lePhalamende iZanu ivimbile akhathanga izolo vele indlela iprocess yakhona bayihambise ngendlela yokuthi amasizo nalawana ekuhlane enjalo iZanu esifake khona. IParliament Legal Committee bekunama-members amahlanu amabili engawe-opposition abezanu PF bebathathu yibo abavote ukuthi khona ama-fees abana enjeyana a-right. Abe-opposition bebethe hathi bakithi intengo le yabantu kabayikwanisi njalo kayihambelani lesekelo sombuso welizwe. So-ke yiphathi yakhe bakungenisa lasepharliamende sazama ukuthi hhayi sibuyile ke leyo riportini etheni phakathi komphakathi lapha sizwa ukuthi laba bantu laba bathathu abezanu PF abayibo abathe bona imali lezingasikhambi ezinjalo bakutsho ngaliphi kwezothi sonke sizwisise bakuvimbile izanu PF ezama ukuvalela phandle abantu ukuthi bengangeni lapho abatshontsha khona.
Ye, khonapho-ke uSibanda baba Gawule yamuzi yayibeka indaba ukuthi kukhanya zani kuyavinjwa kule nto evinjwayo la ngokutsho kwami.
Kungaba njalo ukuthi kule nto evinjwayo kodwa kukhona ukuthi sithi intengo enaleyo yokuthenga ukuthi abantu bancintise amafizi nala aphezulu vele ayakhamba ayeneliseki kufana lentengo njengoba sikhuluma nje namhlanje intengo zikhama abantu intengo zikhwelile phandle lapha ukuthi izinto zonke ngemali yethu le especially ezimbabwe azithengeki awunasikhala sithi intengo iphezulu kumele kube le ndlela yokuthi kulungisiswe kungacindezeli abantu bonke abafisa ukunintisa umuntu oninti kulilungelo lakho umuntu wonke ukuthi ancintise kodwa akumelanga kube ngumuntu othi nxa isithi uyanintisa ayeshileke ukuthi ancintise nxa uthi imali kalayo kufana nokuthi xa umuntu efuna ukugada siya edorobheni siyathenga imuthi kumele imali yakhona layo yokugada le ibe yimali enelisekayo ukwenzela ukuthi layo ahambe ayeshiya khona ngale le mithi yakhona ayayithenga naleyana ibe yimithi enelisekayo nxa ethengise kumbe imbuzi yakhe ephose enandlele ukuthi uyakwanisa ukuhlanganisa zonke izinto sikhuluma ngentengo ephezulu la esiqala ukuthi ngabe kuthiwa kuyehlisiwe ukwenzela ukuthi abantu abanye nabanye bakhona abanye abangalamabandla abazimele bodwa abangama-independent bayafuna ukuncintisa labo imali naleyo babengalayo so ngako-ke intengo leyo iphezulu
uvala khonapho-ke baba Sibanda
ugawule kaphenduka ekhaya vele lesi isikhathi sakhe sokuphenduka ekhaya ngoba indlela ugawule ayibeka ngayo yiyo indlela ebekwa ngayo ngumphakathi wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North edale lephalamende njalo ulilunga le-TCCC ubexoxa endawonye lomnumzana Belief Gawule ilunga lezanu PF selikubonile na okusemaphephandabeni iZimlife ithi abogatsha lwezendle baye esikwesinye isikolo eyinsiza ukuyaxwayisa abafundi ukuthi kumele baqaphele isilwane esesihluphile kulumango. Iphephandaba leChronicle lona lithi oke waba ngumsekeli kamongameli njalo oyisiphathamandla seZanu PF umnumzana Kembo Mohati usesole intatheli zindaba zaphetsheya sithi zibhala kubi ngokukhuphuka kwentengo eZimbabwe ngenjongo yokuphehla ukungahlaliseki elizweni. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanwanani usitshe sevi basakaza wakhe siyabonga ngehlekezeni elisiphazona emihlanganeni. Awu amhlophe shuwa namtatawule ube yindoda emadodeni ulikhiphe iphuzu njengoba injalo ayikhona ensuku yathi uthi usegcekeni uyiphikise uyiphikise namta uyavuma sibili ukuthi hhayi oyihlo baphambanisile kakhulu.
Isicelo sami kustudio 7 lapho oGibbs Dube labonkomo lapho ukuphinda uhlelo lo-live talk mbona ingani ngesinye isikhathi esiphonga ukuphela nje ngoba akuluphindeli yenza khona i-30 minutes lokhu eliphinde into yodwa ividiyo nincazele idlulisile kungabe ngcono abanye bahlangane layo ku-social media nxa lingila kumbokunye kokwenza kungabe ngcono li-chime music kulokuphinda into hayi i-live talk lingayibuyeleli nxa i-30 minutes sezihlayile sezikwanile ukuthi lifakile indaba lingaziphindi futhi angikwazi zonke kumbe ngikhulume ngagijima ngoba angikwazi isizathu sokuthi zona vele ziphindelwane lezi ndaba ukuthi ziyaphela ngithi ngilalele kuphinde indaba engibengizilalele futhi hhayi mina ngampasa kakhulu ama-corrections hhayi angiwafuni.
Walibonani sizwe sakithi sakumthokazi bengicela sibambaneni sifuneni inkululeko kwelakithi siyahlupheka abezizwe ezimathanda elizweni lakithi ngicela ndebele hlangana mthokazi hlangana konakele kwelakithi sidla imbuya ngoluthi asibambaneni madoda konakele konakele okukhulumayo undodana kuzencane mbuya phansi ejoloshe.
Angibingelele emsakazweni sibonga indaba elisinikeza zona zimnandi impela uluju umfoka Ndlovu lo ekhaya ngokudabuka ngisenkaba yezwe emasase kumakhinda ngisakaze ngicela ukubingelela ekhaya kumakhinda emzini omkhulu ngibingelela ukhulu umgodoyi nabogogo ababili kanye nabazukulu esabayishiya ekhaya phinde ngike ngasekhaya futhi kogogo ukuzalwa khona umama ngibingelele ugogo wamadlozi lokhulu umoyo ngithi liphile badala bethu liphile kakhulu Nkosi sigcinelini siphinde futhi sibonane ngomdlalo siyabonga.
Sithi sefe siyabingelela linjani lami khona ngapho Hayi, thina siyajabula ngokuthela indaba ezimnandi ezilamaqinisa. Ezifetihlezi lazo zonke, hayi lokho esikuzwa ngapha, kuthathile kugadzira migwagwa, amakliniki, ngapha egadzirwa ita abantu, zimali zethu.
Ntunga, uvuka njani lapho, uvuka njani bhuti omkhulu, uvuka njani bhuti omkhulu, hey, madoda. Akwenzakala kwelethu ilizwe kunzima madoda, kunzima, kunzima. Bese sicela nje siguqa phezulu, sicela kuNkulunkulu wethu ophezulu ukubana nje engasincedisa ekwanise nje ukusithathela bonke bona laba abantu bezana abathi bahamba bakulwimpi. Okokuqala icale ngaye siwile upresident ukuthi ngabe kuyakwaniseka nje uNkulunkulu wethu emthathele amavoti la engakafiki lawa nkosi yami. Ayi mna ngakwase sihluphile thina umtalalo bantu benkosi, asisakwali ukuthi senzeni. Sicatshe ngawo, sikhala nangu ubolele ejele ngumnankakho. Awu bakithi kati ushuwa kuthiwa kutheni bantu benkosi, nasisakwazi phela ukuthi sicatshe ngaphi ngali zanu pfuthi. Awu madoda, kodwa lokhu abakwenzayo ngomnyaka lathi sesiwuthetha umbuso madoda, abantu bengakhali, obaba ugawule bengakhali, oshuma bengakhali, omnankakho bengakhali, ngoba labo basazobona.
Studio 7 salibonana enkundleni enkulu basakazi wethu awahle kunye nabalaleli. Hey, hhayi siyasiza indaba mpela abaphawula, abaphawulayo nangama-voice note. Hey, siyayizwa indaba kababa bathi uGeorge Mkhali. Hey, kuyinto ebuhlungu kakhulu emehleleyo, into eyenzeke kuye. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi athathe avalele ejele ngapha enganacala. Hey, hhayi umbuso waseZimbabwe uyasihlukumeza. Ngempela namfuna ukukhuluma amanga, abantu bezanu PF liyasihlukumeza. Yazi namasizo into ezifana nalezi, siyahlukumezeka kakhulu emoyeni. Siyahlukumezeka uma kuthathwa umuntu onganacala avalelwe ejele, ayaliswe nokuthi akhiphe imali yesibambiso yebhayi, but kuyokhishwa abantu abadlengulileyo. Kahle kahle usuke ungasazi ukuthi umthetho, ingalo yomthetho isebenza kanjani. Uma kunjalo usuke ungasazi, niyazi kuyinto ebuhlungu kakhulu. But anyway, kasinawo amandla okuthi simkhiphe ejele aphuma ayosebenzela abantu abakhe. Ube niqhawe yena ngithi, kodwa engakusho ukuthi sohlala sinaye somlwela ngomkhuleko, because kubuhlungu kakhulu into emehleleyo njalo. Bamayele nokuthi akhiphe imali isibambiso sebhele. EZimbabwe kunzima, kunzima kakhulu.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka. Kuyadumaza kakhulu ukubona uJob Sikhala ehlupheka ejele, evalele okomnyaka wonke, okokuthi akusela le nhlansi yokuthi uzaphuma evumele abantu bakhe labo abafelayo lamandla ejele, ngoba soze kuyokhetho elokhu ephakathi. IZANU PF ayibonisa ukuthi izomkhipha noma nini. So uJob Sikhala uyabonisa ukuthi ungumuntu wabantu, wabotshelwa ukukhulula abantu since lokhu bavuma iphathi yabo isase yi-MDC kuze kube yimanje. I-true leader ukuthi uzimisele ukuthi amaZimbabwe ngabe ayakhululeka emaketaneni ezanu PF la khona. Kodwa ngebhadi lawo maketane asezeabopha yena amfake entilongweni, akulalo muntu obonisayo ukuthi uyabuza ubuhlungu kaJob Sikhala nde kumele akhitshwe. Abantu bezanu PF bangqashangqasha bakubona kuqondile ukuthi uJob Sikhala kafele ejele ngenxa yokuthi wayefuna ukukhulula amaZimbabweni. So la amaZimbabweni akubona kodwa wonke nje abukile ukuthi uJob Sikhala ulungile afele ejele, kungalacala lelilodwa alimoshele umuntu. Ukuthi icala kaJob Sikhala uyindaba efuna ukukhulumela abantu beZimbabwe abangakwazi ukuzikhulumela, indaba efuna ukukhulula abantu beZimbabwe abahlukunyezwa iZanu PF. Yena ebhekile kuphela nje uJob Sikhala ufela lokho nje, noma engafela ejele iqiniso lembala ngeke lafa laphela. Abantu beZanu PF kumele bekwazi ukuthi ukuhlukumeza kaJob Sikhala kungaphansi kusandla sabo, ngoba noma bekhuluma bathi uJob Sikhala ufanele efela ejele, nangazi bakhuluma ngani abantu beZanu bekhuluma into embi kangaka ngomuntu ongalala icala kungalaba abona ukuthi umthetho awusekho kulelo lizwe.
Yeah. Studio 7. Salibonani basakazi bethu kanye laba laleli bethu be Studio 7. Siyabingelela emagubeni wanomhlaba sithi izinyane lesipilo sizinyama sikamthwakazi. Uyabona indaba zemali kwakithi eZimbabwe lokhwana, bengiye kumali mami le Tsholotsho. Hayi, kunzima. Indlala zodwa ngapha zimali. Imali okhona vele mina ngikwazi ukuthi imali lizwe banele ngela mali, ngoba leya nto ayisebenzi sidalo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele amazwi yabo nge-WhatsApp. Lawo mlaleli ungasithumela wakho umbiko kunombolo ezithi +1 202 465 0318. kweze Melika lulokhe lusegudwini udaba lwake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump obotshwe ngolwesibili wamiswa enkantolo esetheswa amacala okuphatha butshapa imfihlo kahulumende ngesikhathi esabusa. Abantu abaningi emhlabeni jikelele bayalulandela ngelihlo lokhozi loludaba. UTrump uvulelwe amacala lawa ngabatshutshisi ngemva kokuthola elengwalo ezilemfihlo kahulumende engamelanga ibonakale. Abatshutshisi bathi uTrump wayegcine lezi ngwalo butshapa zingavikelwanga endlini yakhe eFlorida. Khona abathi bekulakho ukufaka ukuvikeleka kweMelika engozini enkulu alubanazi finyelelwe ngamathororo kumbe izigilamkhuba. UTrump yena uthi yahlukuluzwa ngumongameli Biden lohulumende wakhe ngoba encintisa kukhetho efuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube ohlala kwele Bhilithane.
Owenzakeleyo kumnumzana uDonald Trump ukuthi wathi ngesikhathi nxa engena embusweni wazibona laphana esephethe ezintambo eziphethe wabona sengathi mhlawumbe kungabe kukuthi yena osephezulu kwakho konke okungabe kusenzakala elizweni. Ingakho wasesenza ezinye izinto wakhohlwa waphatha izinto budedengu ecabanga ukuthi uzoqhubekela phambili elokhu enjalo enguye oziphetheyo enguye umholi welizwe. Kukanti ke akuzange kusahamba ngendlela le yena ayefisa ngayo. Ingakho kwaphangiseka kweneliseka ukuthi bonakale inkohlakalo noma ngithi ukubonakale ukungaphathi kahle izinto zelizwe lezi ekwakufanele ukuthi aziphathe ngendlela elociko njalo lobunono.
UTrump nguye okhokhelayo phakathi kwabebandla lakhe lama-Republicans abancintisayo befuna ukumela leli bandla kukhetho lukamongameli. Kodwa ngokuvulelwa amacala lokhu singabona usekelo lwakhe lugugudeka yini mhlawumbe acine engasakhethwanga eselahlekelwe lusekelo.
Angiboni kusiba khona ukulahlekelwa kwakhe lusekelo nxa kuwukuthi mhlawumbe usengatholakala elamacala ngaphandle nxa kuwukuthi mhlawumbe kukhona okumgunyazayo noma ngithi mhlawumbe okungenza ukuthi agcine esehlehlela muva nxa kuwukuthi mhlawumbe sokhangela iziqondiso noma ngithi izimiso zalo ibandla lakhe. Kodwa ke ngaphandle kwalokho labo abavele abamsekelayo kathesi asingakhohlwa ukuthi iningi labo ngabantu abayibo njalo esake sababona baze bafika esimeni sokuthi bahambe bayemlwela baxova laphana eminyakeni alidlulileyo sake sakubona kusenzakala kuvuka udlame okutshengisela sobala ukuthi abanye abaningi bakhe silaba esingababize ngesikhiwo sithi ngama-staunch supporters abantu abangakhangeliyo ukuthi kuhle yini noma kubi akwenzayo kodwa bona bathi bamsekela noma esezokuhle noma okubi ngenxa yokuthi okuningi njalo singakhohlwa ukuthi ziningi izinto uDonald Trump azabe egxile kizo njalo ziningi izinto ezingamenza ukuthi abasekeli bakhe bengamehli izinto ezifana nalokho engake ngakutsho phambilini ukuthi indaba kakhulu e-AMP ye-Ukraine le-Russia bese kubuya njalo udaba lwakhe lokuthi ayehlala elihlabela ngaso sonke isikhathi ukuthi i-America kuqala kukathi nxa sisakhangela abanye labo abafana lo-Joe Biden kathesi bakhangela ukuthi wonke umuntu kodwa bengakhethi bala. Kodwa-ke ngesikhathi sika-Donald Trump sasibona ukuthi abamhlophe kakhulu yibo ababehamba phambili ngenxa yokuthi babesekela kakhulu indlela ayebuya ngayo noma ngendlela ayeseza ngayo engathi icindezela abanye abantu abezinye izizwe ngithi abomunye umhlobo.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika esihlala kwele Bhilithane njalo ulandela ezombusazwe zeMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu. Hayike kwanele mthwaka zomuhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na Mina eyami impela sonto isiqalisile ndakanyala sempengo lechani ndinophumula zina langu ndintungamilinkomo lichone kuhle.